into emgqoka yile mfuka nkomo angisho ukuthi ngivumile ngalokho kwenzakalayo ukuthi izanu iwinile eqinisweni engikwaziyo ukuthi izanu akulakhetho engaluwina ine-free and fair election kodwa ngifuna ukugcona kakhulu inkokheli ze-MDC Alliance ngoba yizo engizizwileyo ikakhulu utentayobidi ngisimzwile ephuma etshela abantu ukuthi abazukwemukela impumela yokhetho nxa i-MDC inganqobanga yibuwula obuphindaphindiweyo ukuthi ungumkhokheli uye kuma phambi komhlaba utshela abantu ukuthi singenile ekhethweni kodwa asizukwemukela impumela yokhetho nxa kuyukuthi thina pho lingeneleni ekhethweni angithi ukukhetho kulingenela ukuthi abantu bekhetha ukuthi bafuna bani nxa bengasakukhethanga wena yikuchapha ukuthi uye kuma phambi komhlaba uthi nxa ngingakhethwanga mina ngingavumi uvumeleni vele ukuthi uyengena kulolo khetho uphambanisile utentayi izigwenxa ziyamlandela ndawo yonke lapho yakhona sokuthi ngakuthiwa bayamncitsha ithuba lokuthi abekhuluma lentatheli zindaba mayelana ngendaba zokhetho ngoba amazwi akhe kawakhi abhekisa
amapholisa sikhuluma nje athi ayamdinga yena utentayi Bidi kanye lo mnumzana Chiziva singabona bebotshwa yini ababili labo
iqinisa ukuthi umuntu obotshwayo ngumuntu olecala uma kuyukuthi umthetho isisekelo sesiqiso seZimbabwe iconstitution kunye lemithetho yeZimbabwe nxa ibalulekile ekuthini nxa umuntu engakhuluma amazwi anjengala akhishwe ngutentayi Bidi kulicala akusho ukuthi bazamdinga bembophe ngoba wephula umthetho kodwa-ke lo munye lo ujaha lo owesibili okhuluma ngaye nxa kuyukuthi laye into ayenzileyo yephula umthetho weZimbabwe bazabotshwa